o e indebele
le bukanjani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesivile mhlaka 29 kumfomfo 2019 ngontungamile nkomo endabeni zekuseni namuhla.
Kuyathisa sibili okuzwayo khona ngitshani futhi ukuthisa kunjalo kuphinde kube le-shortage yamanzi. I-shortage yamanzi ikhozela i-load shedding yamagesi. Lo mfula uzandezi ibebhayi okungamelazi ngazo ukushoda amanzi.
Umanyano wesadaki uthi ukuthisa okwedlulise amalawulo okuhlasele eZimbabwe lakwamanye amazwe asezansi e-Afrika kuzaqhubeka njalo. Uthi abantu kumele bazivikele ngoba ukuthisa lokhu kuyingozi.
Ukungazwanani ke phakathi kahulumende lezisebenzayo sibona ke kuzaqhubekela phambili nxa kuyikuthi uhulumende kalaleli ke izixwayiso.
Inhlanganiso ye-ZCTU ithi uhulumende kumele akhuphule iholo labodokotela ngokuphangisa babuyele emsebenzini ngoba umumo usumubi kakhulu ezibhedlela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano wesadaki uthi ukuthisa okwedlulise amalawulo emazweni asezansi e-Afrika agoqela eZimbabwe kuzaqhubeka okwamalanga amahlanu alandelayo njalo uthi abantu kumele bazivikele ngoba ukuthisa lokhu kuyingozi. Embikweni wethulwe lugatsha lwawo olubona ngezomkhathi izolo, umanyano wesadaki uxwayise abantu ukuthi bahlale ezindlini njalo bengaze banatha kakhulu okudakayo kumbe okulethukela. Uthe njalo uZulu kumele egqoke ingwane nxa umuntu ethe waba selangeni, kanti njalo abantu bagqoke impahla ezilula futhi bengathi abantwana bebodwa ngoba lokhu kungabafaka engozini enkulu. I-SADC Climate Services Center ithi isikhudumezi lesi sidlalela kubo 30 kusiya kubo 35 degrees Celsius. Kodwa ithi kwamanye amazwe sedlula i-40 degrees njengalokhu okwenzakala endaweni zeZimbabwe ezigoqela eCholocho, eBedbridge laseVictoria Falls. Ukuzwa ukuthi kwenzakalani eFolosi, uSthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sakhamuzi uMnumzana Lawrence Ndiweni.
Kuyathisa sibili okuzwayo khona ngitshani futhi ukuthisa kunjalo kuphinde kube le-shortage yamanzi. I-shortage yamanzi ikhozela i-load shedding yamagesi because silo mfula uzandezi webhayi okungamelazi ngazo ukushoda amanzi, but because of i-load shedding uzathola ukuthi ama-electricity impompi kazipompi emfuleni zingapompi kunjalo then yikho sesikhozela ukushoda amanzi. Kuyabe kufuna ukuthi ngamanzi abantu baba lawo. Into yonke isitshile yonke into akusela into e-right ezingadini imbhida yasekutshile ngenxa ye-load shedding. It really affects a lot of things, ukutshisa lokhu kukhona oku-serious. Amanzi aphela nje kuyukuthi ematankeni vele kawasekho. Impompi njengoba ziyabe zingapompi, impompi zipontshiswa ngamagesi. Nxa impompi zingapompi, so asilamanzi.
Manje abantu bathatha ngaphi amanzi okusebenzisa?
Ngathola abantu behawula bebhoda lezinkonxa ku-serious sibile ukuthi nga uhulumende awunanzeleli ukuthi izakhamuzi zike zacela ekhansilini, la ikhansili yacela uhulumende ukuthi ngalo kwenza yini ukuthi babe exempted from this load shedding, because nxa kungaba exempted especially airport lezibhedlela le-electrification plant, kube le-devoted line which goes to these three places which I've mentioned, ukuthi kube le-line e-devoted to these places so that kungaswelakala amanzi. Bese kuswelakala kwamanzi eyiso critical kabi empilweni zabantu.
Manje abantu bayazithola yini izixwayiso okumele bezilandele ukuthi ukutshisa lokhu kungabakhathazi?
Ya, izixwayiso lezo abantu bazixwayisiwe sibili ukuthi kumele babonakale ukuthi ngelanga leli abantu bafaka lezi zingwane bahlala ngaphansi kwemthunzi loba babe into zezindlu ekwenzeka ukuthi babe affected leyo.
Zona zivelela ngaphi izixwayiso lezi?
Zivelela kucouncili labantu be-health.
Siyananzelela ukuthi idolobho le-Victoria Falls ngelezethekeli lokho elibabona yini abavela kwamanye amazwe bebuya ngobuningi babo?
Hayi, izethekeli ziyafika ngobuningi bazo. Ilucky yangikhona ukuthi emahoteleni esilaba labo balama-reservoirs abo amanzi abuya direct to nine pumps of the country ziyapompa. Ziyapompela at the same time zihambise kuma-reservoirs awe emahoteleni. Nanxa ama-queue esebuyile abe angakunanzeleli ukushoda kwamanzi ngoba wena emahoteleni balabo. Amahotela lethu ungathi akhangela akuma-lower places. Ngesikhathi amanzi ebuya engena kuma-reservoirs ethu akuma-higher places. Athe kuma-higher places amanzi ehla nge-gravity esiya kumatanka awemahoteleni. Yikho sokubangela ukuthi especially izakhamuzi ezima-higher places zawaswela amanzi because a lot of water goes to lower places through gravitation.
Umnumzana Lawrence Ndiweni, isakhamuzi se-Victoria Falls. Usanekile Mhlanga uphinde waxoxa njalo lesakhamuzi semzimunye eMathebeleland South, umnumzana Ernest Malandu, yena othi ukutshisa lokhu lendlala ekhona sokufake izifuyo esimeni esibi kakhulu.
Izifuyo phela vele kungaphela iziki ezimbili ziphila sebesingenhlanhla. Kube kakhulu emakhaya ukuthi akulancedo esingaluthola esilutholayo ngakulo ncedo lokuthi sivikeleke enkomeni thina siku-region e-region 3 sekuzasiphathisa ukuthi futhi kathi sesizaba isibhelampilo nje right through impilo ngoba kungakuphela khona kokuthi inkomo kulutshwane esilakho sizakuthatha ngaphi.
Siyabona njalo ukuthi iningi likhala ngokuswelakala kwamanzi, isimo sinjani khona ngapho?
Amanzi ntombi thina kulesethu isigaba siwathola ku-4 kilometers from our home. Omama bayathravela 4 kilometers bethathatha amanzi. Umumo mubi kakhulu ngoba akula ma-boreholes aseduzane khonapho. Indawo eseduzane lamanzi ngumzingwane iyo four kilometers khathesi esikhuluma ngayo lapho esithatha khona amanzi. Ungaladonki njengoba ke sidonki lazosifa. Omama bayathwala imigomo 4 kilometers besiye emzini yabo. Abala ngenye indlela abangayenza. Nokwenza hluphe ukuthi izulu liphuzile ukuqalisa njalo la laba lifane kakhulu kumnyaka ophelileyo nje. Kathesi silane lohlupho lokuthi nxa liduma lingaduma vele zizangiqiniqini zakhe zivele phansi. Lokuanisa inkomo vesesiye kuthengisa inxa ye-currency ekhona. Kambe nxa ungathengisa nge-bond imali yankhona zayithini zakwenzayo. Sasehlula sasicabanga ukuthi engxenye kuzaba ngcono but hayi kusithayelele phansi as we speak now. Kakula lutho olukhona nxa ngabe utholakala kwethola ndijabula ngamakhokho kungatsho lutho kodwa-ke indawo kudla kwabantu ndijana khonokho ngazi ukuthole i-transport cost like almost $20 isigayo $10 $30 vele kunzima ukuthi ukusondiza eduzane uze uthole ukuphila.
Umnumzana Ernest Malandu, isakhamuzi semzimunye eMathebeleland South, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175. Lagu 9825 kilohertz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave lagu shortwave ku 4930 13860 lagu 15460 kilohertz ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930 13860 lagu 15460 kilohertz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU isixwayise uhulumende ukuthi akhuphule iholo labodokotela ukuze babuyele emsebenzini ngokuphuthuma ngoba umumo usumubi kakhulu ezibhedlela. Odokotela sebezafikisa inyanga ezimbili bengayi emsebenzini bekhonona ngeholo eliphansi. ezinye izisebenzi zikahulumende lazo sezisiya emsebenzini kabili kumbe kathathu kuphela ngeviki. Sixoxelo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Ukungazwanani ke phakathi kahulumende lezisebenzi zabo sibona ke kuzaqhubekela phambili enxa kuyikuthi uhulumende kalaleli ke izixwayiso esizama ukumnika zona. Sibona ukuthi uhulumende nxa enegotiator ehlala phansi lezisebenzi zakhe kakhulumi phela iqiniso. Izisebenzi phela ziyabuza phela ukuthi ilizwe lithola malini, ibudget imi kanjani, njalo isetshenziswa ngayiphi indlela. Izisebenzi ke ngabantu abangahluphiyo. Nxa uyi-employer ungumqhatshi ungathatha ke ikhekhe ulifake etafulini ubusutshenisela nje ukuthi uliquma ngayiphi indlela. Izisebenzi esikhathini esiningi ziyavumelana ke lokuthi ikhekhe lelo liqunywe ngaleyo ndlela. Izisebenzi kahulumende ziyabona ukuthi uhulumende uyehluleka phela ukuyabela ikhekhe ngokweneleyo. Bayabona ukuthi bakhona abadlayo, bakhona abancitshwayo. Yikho sibona izisebenzi kahulumende ezinjengamadokotela ziqhubekela phambili zisala ke imbijana leke uhulumende athi khona yiyo phela oyikwanisayo. So okuqakathekileyo phela singathi i-deadlock ukuze ke iphele ukuthi uhulumende abuye ngeqiniso, abuye lama facts akwanileyo, angabuyi ke efihle ezinye izinto. Sibona ukuthi abantu bazavuma ke bazazwisisa ukuthi uhulumende uxakekile kumbe kaxakekanga, imali itholakala ngapi.
Kodwa singasola uhulumende kuphela yini kumbe osomabhizimusi labo ngoba kukhanya bakhona abangamagovu aphangayo abakhweza intengo mahlayana nje?
Kukabili ke ngendlela esibona ngayo thina. Okwakuqala ngekuthi abamabhizimisi yibo abakuhulumende abasikhokhelayo. Sibona abaningi kakhulu ama ministers yibo abanikazi ke bamakampani. So nxa izinto nje zikhuphuka uhulumende engathi uvala elinye ilihlo, ngoba phela imali ingena kibo ezikhwameni ngamabhizimisi abo phela abenefitayo. Kodwa sibona okwesibili kuyikuthi nje esingathi ngesiluku environment ecreateke nguye uhulumende, yikho eyenza phela abamabhizimisi bangaze balandela lokho esingathi ngesilungu ngama-business ethics, ngokuthi babe sebekhangelele labo phela i-survival yabo. Nxa phela uhulumende ezavuka ekuseni ethi kule mali enje esetshenziswayo, i-exchange rate yankhona imi ngalindlela, kusasa evuka ekuseni bathi leyo mali ayisasebenzi, i-exchange rate yankhona itshintshwe ngokusa kwelanga ngokutshona kwelanga. Abamabhizimisi phela bayafaka lokho abathi ngama-premium, ama-risk premiums phela kumabhizimisi wabo, besenzela phela ukuze bangaze balahlekelwa. Sikunanzelela ukuthi ubhizimisi kafunike ukuluza. So umuntu ozaluza ke ngulo osekucineni ke othengayo. Ngesilungu bathi ama cost wonke you just passed to the consumer. Akufanelanga ke webhizimisi aluze. So nxa uhulumende ke atshintsha ke ama policies ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga, ubusinessman ke uyaziprotekta ngokuwenza ke khonokhu esingathi ngama-ethics angaqondanga. So kulobuhaga sibili obumangalisayo obuvelela kumabhizinisi, kanti ke bubangelwa yikuthi labo bazama ukuthi ke amabhizinisi abo phela engaze acima abe khona elakusasa, bazama ke ukuvikela ke izimali zabo. So kukabili uhulumende u-responsible kakhulu ngendaba ukuthi ukuthi environment ayicreateayo yembi kube sokusithi ke ama business labo phela sebethatha advantage ke ngechaos lekhona ke ukuthi nxa kunjalo ke sokuyi survival of the fittest yikho sibona ke ukuthi abayanga ke yibo ke asebekucineni ke asebeza kuthola nzima.
Umnumzana Japhet Moyo, ngonobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Sali kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla ethula izindaba ebulenjini be-internet ezimlive.com ithi umhleli wephephandaba likahulumende eleHerald utitsha wona zindoka usexotshwe umsebenzi. Izimlive ithi uzindoka ubengasebenzi kuhle labanye kanti njalo ubelimina mina. uWilliam Chikoto nguye osethethe isikhundla sakhe. Inkundla yenyo zimbabwe.com yona ithi inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla lezanu PF eZimbabwe Liberation War Veterans Association isidabuke phakathi. Amanye amalunga alinhlanganiso aphume kuyo izolo esithi kayisameli izikhalazo zawo ngobuqotho. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Bona msakazi Studio 7 kanye nabalaleli, nibe sacela nami ukuphawula ngesimo esenzakalayo ekhaya eZimbabwe. Ukhuluma noSipho, ngifona ngisejoveki okwamanje, kodwa ekhaya kusejolojo kusiphela. Sacela ukuphawula kakhulukazi ngale ndaba le yama-sanction, ukuthi ngoba bekade kuthiwa abantu begcwala umgwaqo bedoyidoyela ama-sanction. Kungani abantu uma bedoyidoyela amalungelo wabo ukuthi hhayi bafuna ukuthi amalungelo wabo bekwazi ukuthi bebe namalungelo agcwele bebulawa ey'tradini ma ngabe sokufuna yona iZANU PF kube yiyo ethi hhayi abantu abangena iy'tradi. Kodwa abantu sababona January bebulawa, sababona last year bebulawa futhi ngendaba yokuba sey'tradini. Kanti kungani bona bengafuni ukuthi behloniphe amalungelo abantu kunokuthi kucindezelwe nje abantu ukuthi hhayi America yona ayihoxise ama-sanction. Nami ngiyafuna impela ama-sanction ayihoxe, kodwa abayenze phela nabo kahle ukuze nathi sikhululeke ekhaya. Ukuthi ungazwakala nje uphikisana nabo somele usale, no man, akusiyimpilo e-right. Bona yibo abayenza izinto zibe nzima. Uma ungezwa nabo babugawula lapho uma bekhuluma, hhayi ungafuni impela ukuthi zizamkhefa ingcwele ngcwele, or mhlawumbe bona bayenza ngenisinko. Ngoba phela manje la odla khona wena nama ngabe kurongo awukwazi ukuphikisana nabo, ngoba phela uma uphikisana nabo uzoxosha. Ogawula nje yonke into i-right, yonke into iZANU PF i-right, obaba umnankagwe ba-right, obaba umnankagwe abakasi bebulale muntu, kodwa yibo ababehamba phambili kwe-Gugulawo. Ngize nginamahloni nami ukuthi ukuthi lo baba ngwakithi le echolojo, I think lo muntu lona original yena ungwale la kuzalwa khona umnankagwe. Ukuthi ngecholosho wecholosho ngegama wona muntu wasecholosho okhuluma njengogawula.
Salibonani balaleli bakaStudio 7, engizama ukutho nanku la. Thina ngapha emathebhelelini singeke sicelebrate umnankagwe, umuntu wasiqeda kangaka. Thina vele emathebhelelini asimfundi ubaba, sisibamba ngamandla. Iliqiniso likhona, singeke sicelebrathele yena ukuthi aye America azihambele uMathanda Kolisi. Wasiqeda thina vele, asimsekeli ngitho.
Studio 7, ngivuka njani basakazi? Siyavuka. Ngikhuluma noThebe lapha eGoli, kodwa ngokuhlala ngihlalela uphana. Kudala mani ngifaka ama-audio lami, angiweze dlala emsakazweni, angazi ukuthi mhlawumbe liwaboni na. Ya, into ede ngiyisho lapha basakazi ukuthi ama-politician wethu akayeki ukukhuluma ngeZANU ne-MDC.
isikhathi lengakho lokho ma electricity sizakudala kuma elisho ake libalethe lapho Studio 7 bake basichazele ukuthi kuma sikhotshiwe zabo nakuma wadi wabasebenzeni is now 3 years of so kuvotiwe 2 years amanje awunanto abayenza la abantu babhizi nje ngento ezingafuni i-development ingakho siyabacela Studio 7 ukuthi abalethe la especially nasemakhaya bake bakhuluma ukubambeka abakwenzile bangayokubasela ngama-sanction basela ngokuthi izani yenzeni emtizeni bona benzeni njengabantu abakhethiwe ukuthi bamele abantu nothing at all ayikho into ebambekayo siwabona ngeemoto zabo lapho into abayifuna yini ufuna iimoto epalamende zokwenzani nothing ayibalethi labo Studio 7 ezikhulume nabo la bantu sinabo sidlelwa ngabo becasha ngezani becasha ngama-sanction bengenzi lutho siyabonga.
Awule lava la labo dingi muzi futhi bavuka beqamba amange kuseni basebenzela izisu zabo batontshela izisu zabo lapho akusibo abantu abangavusa ilizwe lini vele angeke bafa balivusa abantu bezamphefu laba nje sebetontshela izisu zabo labo bebulalisa abantwana ngendlala akulanto abayenzayo and abasacabangi vele ukuthi khona omunye umuntu kumele adle basicabangela bona njengoba bekhuquluza umnotho wonke wakhuquluzela ezikhwameni zabo bakhuquluzela eziswini zabo awubuke ke umnakagwa namanje into ayenzayo ukuthi imali yonke elizweni undiza ngayo le mali utshengisa vele ukuthi selokhu wayitshontsha akafuni ukuyinikezwa omunye umuntu awubuke ukuthi uyidlalisa njani nje ngendlela ahamba ngakhona ingwendo zakhe ngendlela andiza ngakhona kungelasidingo ukuthi uyabe siyakhuphi kulawo mazwe uyabe siyafunani kulawo mazwe uyabe siyadingani uyabe siyakwenzani and uyabe kwazi kamhlophe ukuthi kakuyila lutho leyo nto uyabe eyazi kahle labo abanikazi bezanu PF ogawule laba labo dingimuzi futhi babe kwazi kamhlophe ukuthi awuyavakasha nje uyabona amabhilidi uyakudla nje kahle ufuna ukuyalala kahle kuphela kula nto ayilandayo umnankakho selokhu wahamba lawo mazwe wabuya lani so watshintshana elizweni selokhu wavukela ukuhamba kusuku le mini ubuya lani elizweni ogawule laba babhongabhonga nje bayenzela khona ukuthi kube kutshontshwa imali betshontshela eziswini zabo akula nto abayifunayo abantu bezanupiyefu abantu laba sebegugile ngogogo labokhulu abasela plani abasela sikhathi somuntu sebetshontshela izisu zabo lapho ayisatshayi laba abantu bezanupiyefu bayelanhliziyo.
Ngiyalingelela abasazi bami e-Studio 7 unjani impilo? Sibona ukutshisa mami kuyatshisa ngikhuluma ngisezimbabwe kuyatshisa okunye okubuhlungu bakithi ngithi loke silalele bekhuluma bathi bayakwanisa ukukhuluma akulanto abayikhulumayo lamhlokhu bahambe bacela izirango ukuthi bazithelele phezu kokuba bevele belazade ukuthi bayashayini bethi bakhuluma ngazo nanko owen muda sebefakile anguye olabona labakade betshontshe abantu abanjengabatshontshe ukusamara lakade sebetshontshe upeter makondeyi laba bantu yizigangi zokugcina labo manje abakathi one ngamasanshini besenze nje sobehlukuluza abantu ngalindlela sokusekuthi baphinde futhi phezu kwenkunzi yabo yona leyi eyiye bakhokhela ukuganga okungaka. Ngiyabonga mina ngumama.
Labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Likhumbule nxa lirekhoda imbiko yenu libe sendaweni ethuliyo engelamsindo njalo liphakamise ilizwi. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-Amnesty International le-Human Rights Watch sezisole uhulumende wakwele Tanzania zisithi wephula amalungelo oluntu ngemithetho ecindezelayo aqhubeka eyethula. elePakistan selithembise uhulumende weMelika ukuthi lizimisele ukuphutshisa uhlelo olujonge ukuqeda impi yakwele Afghanistan esileminyaka. elePakistan lele Afghanistan ngamazwe angomakhelwane. Sizigqibe ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Kulesi phathamandla esisebenza kugatsha lwezomvikela esibikwa sizafakazela idale leCongress namuhla ukuthi ngempela sezwa uMongameli Donald Trump esephula umthetho ngokulaya ele Ukraine ukuthi liphenye amacala enkohlakalo etheswa umnumzana Joe Biden lendodana yakhe nxa lifuna elemilika liqhubeke liliphathisa ngemali yokuzivikela. Umnumzana Alexander Vindman uza kwethula ubufakazi lobu phambi kwekomiti ekhokhelwa libandla eliphikisayo elamademocrats aphenya ukuthi uTrump engaba wadala icala yini kudaba lolu. Ucwaningo oluphume ngeviki edluleyo luveza ukuthi uzulu weMelika uthi ngempela uTrump wadala icala ngakho kumele asuswe embusweni. Abalinjani kumakumbi omane womhlaba siyalamukela lababukeleyo kuFacebook kulobanike laphana kulo Pamela Khumalo othi wena kunzima eZimbabwe philanthropic nanzwa Ncube othi wena hello everyone. Musa Mazibuko othi wena Nkomo mfowethu unjani ngilalele ngise Randburg ngicela ungivukisele amazingwane enkayi. Ujaguru uthi wena linjani Nkomo hayi siyaphila. JT Junior Dube umthembo sithembayo uthi wena livuka njani emsakazweni ngibingelele njalo kubalaleli bakithi salibonani. Kumbo Blessed uthi wena mabuyani Mose. Precious Dube lawe uthi mabuyani Mose. Big Boy Nkomo uthi wena ninjani baba Nkomo nabalaleli bonke ngiphinde ngibingelele abakonkomo kogolela village ekana kuzoba lobanike lo noma dloma uthi wena livuke njani. Qhubekani lithumeza-ke imilayezo yenu kuWhatsApp lakhona pha enkundleni every morning ekuseni yonke nxa sisakaza libe liwafaka ama-comments yenu kuFacebook. Asiqhubekeni ngengoma obhadaya mfuka amathulana. Foka mathulana uthi silisa lomuntu yakhula somandla ngobhadaya. Into engimthandela yena uobhadaya ufana lo Nduna Malabo umfana kaDubugwendo uDux Malax. Ingoma yakhe ihle ichiswe vele isaqalisa akukho lokhwana othi kuthiwa isadonswa kancane. Uhlabela-ke kamnandi lapho esigqibela izindaba zethu zekuseni. Kona singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umanyano weSadak uthi ukuchisa okwedlulise amalawulo okuhlasele eZimbabwe lakwamanye amazwe asezansi e-Afrika kuza kubeka okwamalanga amahlanu alandelayo njalo uthi abantu kumele bazivikele ngoba kuyingozi. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowafast 7. Mina lani asibeni sonke kusasa kwezekuseni ngowafast 6. Olivalelisayo muntungamilinkoma litshone kuhle.